lezi ngezinye zenhloko zendaba ze Studio 7 esizalethulela zona lamhlanje ngolwesithathu mhla ka 7 Nhlangula 2013. Iqula likamongameli Jacob Zuma wokwele South Africa ongumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe lihlangana lenkokheli yamabandla eZimbabwe phambilini komhlangano weSADC ozahlaziya udaba lokhetho. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi kumele kuguqulwe ezomvikela ukuze kube lokhetho olukhululekileyo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luhlangana labezombusazwe kuhlaziywa udaba lwesisekelo sombuso esitsha. Lokhu kwenzakala umphathintambo wezemithetho umnumzana Patrick Chinamasa ekhangelelwe ukwethula inguquko yesisekelo sombuso edale lephalamende. Lezi lezinye indaba sizalethulela zona kusukela ngo 7:30 ntambama kusiya ku 8:30. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho elingasichayela ucingo sixoxe ngodaba lokuthi kanti vele ngobani abamele bavunyelwe uhlola ukhetho.